Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi u3 Ncwabakazi 2021 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osekubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasasebenzi kahle.
Okwakathesi e-Athloni inamba yethu lusikhuphukile, izinga beselikhwelile, sibili labalimengi bese sibekwa between maybe ngathi 23 and 30 ngelanga.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 lanxa bekhona abathi bayehlulekile.
Leyo eyokuthi kunabantu abangavunyelwayo ukuhlatshwa kungamanga amakhulu kakhulu ngokwazi kwabo.
Ibutho lesizwe likhangelelwe ukuqalisa umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo kusukela namuhla kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Ngibona ngazani indawo leyi ngokukhetha kwayo ingaba iqondile sibili iphakathi isesenta kwemganeni yephakathi laphakathi kwemganeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osekubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasebenzi kahle. Kumanani ayethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle, abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo badlalela kwabahlanu kusiya phezulu ngelanga linye. Kumanani ayizolo khona kulaba isitshiya kalombili 8 ababulewe yi-COVID-19 kobulawayo. Elizweni jikelele babengamachumi amahlanu ababhubhileyo. Idolobho leHarare yilo elilabanengi ababhubhileyo abalichumi lasithupha 16. Kuthi ababanjwe igciwane le-coronavirus elizweni jikelele bangamakhulu adlula isithupha 686. Kobulawayo ababanjwe igciwane leli bangamachumi ayisithupha lanye 61. Siqoxe lo-Councillor Sinikiwe Mathanda ukukomidi ebona ngezempilakahle kumanisipala wakobulawayo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuliqiniso sibili ukuthi emalangeni abantu sebesiba baningi ababekwayo emangcwabeni. In a normal situation besibokubekwa like sithi e-Athlone bokubekwa between 8 and 12 ngelanga, besisiba between 8 and 12 ngelanga e-Athlone Cemeteries. Then when it comes to iluveve singabali ama still babies because ikho lapho vele kade bekwa ababekwa khona labe NPS abadala, besisithi maybe ngelanga singabeka between 4 and 6. So okwakathesi e-Athloni inamba yethu lusikhuphukile, izinga beselikhwelile, sibili labalimengi bese sibekwa between maybe ngathi 23 and 30 ngelanga, okungangokuthi inani lakhona sibili beselikhwele kakhulu. Imbangela kungama cases awe COVID abeseqanse kakhulu elizweni lakithi lakobulawayo nje. So ngingathi challenge sibili ibisikhona njengobulawayo, and inkulu kakhulu ukuthi ngitsho lezi sebenzi zika municipal wakobulawayo bese zisiba le challenge enkulu, bese zisiba overwhelmed sibili okokuthi besingasanelisi sibili, bese sisiba ngamaphezu kwamahlombe ngendaba ye COVID-19 yona lekho.
Sizwa kuthiwa amathuna e West Park avaliwe ngenxa yokuthi umtshina ogebhayo amangcwaba awusasebenzi. Ungasitshela ukuthi njengecouncil lithatha nyathelo bani njalo umonakalo okhona ngenxa yalokhu unjani?
Engingakutsho sibili ukuthi kuliqiniso ukuthi njengobulawayo sesile challenge, but ngingakhulumi kakhulume ngithanda ukuthi ngiqondise ukuthi eWest Park kasisabeki njengobulawayo, sisangcwabi njengobulawayo City Council, sesibeka labana abalama reserved graves abawabhadalelayo, kube sokubuya labanye bama-churches abalendawo zabo anjengabo Anglican enjenge Gudaramwari, kube sokubuya abe-army labo ngabanye ababhadalela indawo zona lezi ezisetshenziswa eWest Park. Then ubulawayo wethu ubeka e-Athlon leLuveve Cemeteries okwakathesi lapho esikhona njengobulawayo. So i-problem besibelayo engamagodi ukuthi umtshina wethu wokugebha amagodi ethu usuke wasusifa, kuyisizathu sokuthi umtshina wethu ubusebenza kakhulu emalangeni lawa non-stop because of i-pressure ekade silayo njengobulawayo ukuthi abantu bese sibeka abantu abaningi ngelanga lilinye, and isimo sangikhona besifuna lokuthi umtshina lawo kumele ukuthi uye ku-service kuzama ukuthi ku-service, but unfortunately ukufa nxa sokufiwe sokumele kubekwe, so umtshina ubungasatholi lawo ukuthi uye ku-service. So i-challenge yethu njengobulawayo iyona leyo eyokuthi bese siyandelwa. But ngikhuluma nje ilanga lalamhlanje bese sanelisile ukuthi sidinga omunye umtshina ukuthi uhaywe njengobulawayo lwana usiya ku-service.
Lo ngu-councillor Sinikiwe Mtanda okukomiti ebona ngezempila kahle kumanisipala wakobulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Izizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19, lanxa bekhona abathi behlulekile ukuhlatshwa ngenxa yokuthi amaphepha wabo awamanga kahle. Kodwa esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kulelo lizwe, umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, utshele Studio 7 ukuthi yena uhlabile kungelahlupho.
Leyo eyokuthi kunabantu abangavunyelwa ukuhlatshwa kungamanga amakhulu kakhulu ngokwazi kwami nge-experience yami engibe nayo mina ngesikhathi ngisiyahlabisa. So angazi ukuthi lapha abayekhona kukuphi abafike babayalisa khona ukuthi bahlabe. So mina ngihambe ngingumuntu ovumelekileyo ukuthi ahlale eSouth Africa, so nginamaphepha ami wonke, ngine-ID, ngine-passport, ngiyi-permanent resident. Kodwa ngithe uma ngisiya esibhedlela e-public hospital ngase ngikhohlwa i-ID yami. Ngithe uma ngifika ngaproduce i-passport, i-passport yami wayithatha lwani muntu wangiregister kasha, saqala kasha, ngangena ngiyi-walk-in, ngahlatshwa same day. So lothi abayalisa ukuhlatshwa, hhayi angazi ukuthi ukuthatha kuphi.
Kuyini kahle kahle abakufunileyo kuwe?
So i-system, i-online system yokuregister ivelile provision, ine-provision ye-passport or ID. So angazi ukuthi why izoba nalokho njani bese ibuya futhi yalisa abantu ukufaka ama-passport yabo. I-online system, i-walk-in system yokuthi uyangena nje noma ungubani, noma ungakabizwa, ungakaregister, iyavumela futhi ngoba yiyo engigcine ngiyenza njengoba ngishilo mina. Ngafika ngaproduce i-passport yami, bangamukela mpela. I-passport ebhalwe Zimbabwe engafihlwayo ngoba mna nothing to hide ngokuba lapha e-South Africa. Bafune i-passport kuphela, that's all they wanted from me.
Bakhona yini abanye abavela eZimbabwe osuzwile ukuthi labo bahlatshiwe?
Yebo, kakhulu abaningi. In fact mina ngihamba nomfowethu engihlala naye wahambe ephethe i-passport yena. I-passport yakhe yile yama-permit la ama-special permit awe-Zimbabwe, yama-Zimbabweans run. Wafika naye wazihlabela, akazange abe nenkinga. Nginomfowethu ongumbalisi la ofundisayo, usehlabile. Nginodade wethu obe ngumbalisi ose-retire usehlabisile.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele-South Africa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa.
Yebo 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 mthokozo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethe connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 pm namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwegcikwane le coronavirus elizweni sikhangela njalo uhlelo lwe Mandela Washington Fellowship oluqhutshwa ngohulumende welemelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le Africa zulukandaba lingakhutshwa iloluhlelo lilami u Mike ngo 8 ntambam.
Ibutho lesizwe leZimbabwe Defence Forces likhangelelwe ukuqalisa umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo ehofisini yehlalani kuhle eCountry Park lemavingilini eFood for Less Shopping Center emganwini kusukela namuhla kuze kuyefika ngolwesihlanu. Leli nyathelo libikwa lithethwe yikansili yakobulawayo imanyene lohulumende njalo lingeminye imisebenzi yokuphathisa izabelo equtshwa libutho minyaka yonke ngenyanga kaNcwabakazi ukunanza ilanga leZimbabwe Defence Forces Day. Ukansila Mzama Dube kaward 26 emganwini kobulawayo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzaphathisa kakhulu ngoba abantu bebethola lolu sizo kuklinika eyodwa kulindawo obese kubangela indwendwe ezinde.
Engikujabulela njengokansila ukuthi ngizwile abeklinika bentshele ukuthi kuyabe kuhlatshwa emganwini bencediswa ngama butho ngezindlela futhi ungathi amabutho abantu bazathi amabutho bethole umbhobho beyesabe futhi ithini ngabezempila kahle yikho engikuzwile ukuthi babe bekhona ngale engilethemba bangazani yinto ezasincedisa kakhulu ngoba amaline lawo abesiba makhulu kakhulu njengenketa clinic ethwala abantu abaningi kakhulu emganini wakula clinic so vele bebekhathazeka kakhulu kusuka emganini bebuya eclinic ikakhulu abantu abadala kumbe abantu abangaphilanga bekusiba nzima kakhulu so ngaleyo ndlela bangazani ukuthi ayancedisa kakhulu.
Indawo le ekhethiweyo ubona ingani ifanele yini ukuthi abantu abavelele endaweni ezijiyeneyo bazayifinyelela?
Yes, ngibona ngazani indawo le ngokukhetha kwayo ingaba iqondile sibili iphakathi isecenter kwemganini yephakathi laphakathi kwemganini so abantu bonke abemganini abembundana aberenjimu bonke babe kuseduzane kibo ngoba bonke laba bantu babone ekhilika nxa ngikhangela ukuthi kuninjani.
Kuyini elikubonayo kuward yenu ngomkhuhlanelo we-COVID-19 njalo kuyini elikuxwayisa abantu?
Yethu kubonayo njengezinkokheli siyakubona sikuthi inamba yaqansa abantu bayafa ungabona suza ukuthi for umuntu oseduze wakho isikhathi esiningi anti sasithi nxa sikhuma ngakho abantu bethu akuyitshengisi one umuntu wabulawa yi-corona kodwa kathesi bakithi umakhelwana bonke sikukhangele siyakubona and bayafa ngobuningi esikucebisayo ukuthi bakithi one kasikunanzelela ukuthi akula munye umuntu ongakuphusha ukuthi ongami phakathi kwabantu abaningi kodwa esikucelayo ukuthi akasikhangeleni sikhuzaneni nje siyizakhamizwa ukuthi bakithi okubuthana asikunanzelela ukuthi sibuthana ngendlela ezinjani ngikukuyazi ukukhunye lokuthi ezifeni bakithi asibone lokuthi sibabalutshwana kakhulu singahlali futhi lesikhathi eside sigqokene ama-mask i-social distance sigezene izandla into abantu esibakhuthaza yona ukuthi akube njalo ama-meeting lana amaningi ningi esihlala siwabiza kumbe i-organization layo thize ithi ngafuna ukuphokuthiwe wathi ngibize izakhamizi yebuthani thi izakhamizi kathesi siyacela ukuthi hhayi kake kuphumule mbijana khonobuhlane sike siyikhangele into nje eyodwa siyicebisane siyibukhokheli mina njengewadi sithanda ukucebisa emsebenza laba be-residence association i-bopra ngendlela abasebenza ngayo kuhle lama-chairman eziqindi ward 26 and ward 25 ukuthi asikhuzaneni kuba nobunzima ikakhulu ebantwini ababuthenela ababagotshisayo kuyahlupha sili kuba nobunzima ukuthi singakhuzana njani kodwa sabasicela nje komthetho labo ukuthi hhayi besincedise ukuthi abantu bengabuthani nxa sithenga sithengeni sihambeni siyinothelani ngemakhaya kuba kuhle ngoba bakithi kunzima kuyafiwa dadewethu so bese ngicina ngokuthi kulama tuck shop ama tuck shop sesinanzele ukuthi emawadini abaningi bakhona begula bebanje ama covid but yethu kunanzela ukuthi kuzothuma umuntu ongkhona okanjiwe kodwa business yanjani iyakilokhu ihamba abanye besebenza so khona khona sicela sokuqaphele nini isifo omakhelwane xa singabona vele sokulezinzima sitshela nini amaqiniso okunye futhi ngikuthoyi ukuthi lanxa ezifeni sibe khona la case abantu kabatshelani amaqiniso kodwa hayi othile bakithi uthethe i-covid kuyenzela ukuthi abantu kumbe abafuna ukuzokukhulumisa bebuye sewuspreyiwe
lo ke ngukansilar Mzama Dube okaward 26 emganwini kobulawayo ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangelo esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi umphathi ntambo wezomvikela unkosikazi Oprah Mutsinguri Kashiri ukwele Rwanda lapho akhangelelwe ukuxoxisana lomongameli Paul Kagame ngodaba lwabahlamuki bakwele Mozambique lobudlelwano bamazwe womabili. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izikolo ziphakathi kwamalungiselelo okuvulwa. Izikolo zavalwa ekuqaleni kukaNhlangula zimele zivulwe ekupheleni kwayona leyo inyanga kodwa ngenxa yokuqonga kwamanani ababanjwa igciwane leCoronavirus lababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 azisavulwanga. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7. Hayi, siyabonga ukukhuluma uGilbert Gala, sibonge uGibbs Dube, sibonge uTungameli, sibonge bonke abasakazi abasebenzela iStudio 7. Sibonga ukusithulela izindaba ezimnandi kangaka azisixwayisa ngomumo welizwe lakithi. Hayi, kubuhlungu khona nje njengoba nisizwa neratio khona ICTA Marshall and 7 emandebeleni is 3 is true because we are the second option eZimbabwe ezweni lakithi. Siphinde sithi ke lo mbuso khona usezozenzela ngoba into okumele sinanzelele ukuthi abantu abajoin iqembu lakithi elingumthwakazi sike sizimeleni sicontrol izinto zakithi abantu beke behambe nje neqembu lakithi abalaziyo abalizwayo elibamelayo endaweni zakubo hayi ukuthi kusuka abachabi lempumalanga bezosiphatha ngapi. Ngiyabonga.
Hayi, bonani, sayibonani balaleli labalandeli beStudio 7. Lami ngithi ngiphawule lapha hlobo sami, iyabona indaba le kuyaphawulwa ngomunye ekazaba hayi bakithi yayehlula umdala leya eza asike sizamene ukutshintsha sike sibone liyamanye amaphathi sike sime ngezaphu ngoba izaphu eyiye yakhulula abantu iyehluleka bakithi angisoze vele ibe isayandawo. Njalo kumbe sempawula langalowo ukuthi nana uma abantu bephawula la babuleke bechuthuza hey ishona hey azake ngizwe ishona mina ngisithi iNdebele hayi sike siyekeleni bakithi ukuthi uhlevana ukuthi siphathane ngalendlela akusoze kuyisise ndawo lokho hayi akusoze kuyise ndawo ngiyabona.
Osalibonani salibonani kuStudio 7 okhuluma nguJosephat Moyo. Sizwile abantu bekhuluma ukubana kuhlupha kuphi esishoneni leMandebele, sizwile ukuthi esishoneni kungcono lakithi. Siyabonga Felix Magalelo obhodile ilizwe indawo zonke kodwa usibhode usuphuma kuMDC khona apho siyazibuza ukuthi why ubungkhona uqala ukubhoda manje. City question mark akompa sibuye la kubaba lo othi sivotele uSibangilizwe umtakankomo asingenza njalo sizozibisele emuva uSibangilizwe asomuntu ongawina manje. USibangilizwe labo Peter Ndlovu laba kuthiwa bafuna ukungena kupolitika bame bangene ebandleni eliseduze nothi ukuthi ebethi bavula eyabo iparty abangene ku-MDC kawandla emthwakazi manje ilama chances amancane ukuthi ngawina kube bayabambana wonke amaphathi kungabi leziqembu qembu. Inkinga yokuthi wonke umuntu usedonsele esikhwameni sakhe.
Okhuluma layo ngu-Simon Maseko eBhambathi. ngithi ovela umjwayele ohlala ehlutshwa zindlovu kwamakhulela so yikho hayi ngithe ngikwazisa ukuthi kusisize usigqale ihofisi elingaphezulu ukuze umsebenzi ube right
uvuka njani bomama sithemba sivusiwe emakhaya omthandazo ngale ekuseni alikwazi ngena esikhathini somthandazo kule ngoma engiyithanda kakhulu ingoma ithi bekunzima endleleni yami ngisinde ngomkhuleko uhambo lwami belunezinkedama kodwa namhlanje ngiculela inkosi ngokuthembela enkosini ngokukholwa kuye ngilandela yona ingikhokhela ekuphileni kwami ngizophakamisa ibizwi layo ngazise abanye bashonile abazali ngasala emhlabeni ngedwa lapho ngafunda khona ngoJehova ibisingithathekisa ngaphansi isicina ibisisithi lingamangalizi hlobo mali bona ngiseze nje ngifundile ngasemakade la ngamazwi oyabe usuwatsho umhlobo wami usunqobile phakathi kwezilingo lezi esiphakathi kwazo sengathi uNkulunkulu kazibone yena ezibona nxa uNkulunkulu esesitsho esesidingena ekujabuleni kwenkosi yakho usunqobile ngamazwi oyabe usuwatsho ungazwi ukuthi unqobe njani phakathi kobunzima obungaka ezilingweni esibhekane lazo ekufeleni esibhekane lazo asisela bazala sisela zihlobo sisele sinjalo kodwa uthina ngokuthembela enkosini lokukholwa kuye ngoyilandela inkosi yoni ngikhokhela ngaye nale ekuseni isihlobo esithandekayo asiyilandeleni inkosi noma kunzima ye abanye imithandazo isiphenduliwe izihlobo sezisilile abanye imithandazo bathandazile kodwa uNkulunkulu wakhetha ukuba azithathe izihlobo sobuyisandikayo kungasimangalisi njalo kungasizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba ingoma iyatsho ukuthi lingamangalisi hlobo nxa selibona ngisezenje ngoba ngifundile ngosimakade umliye ekade engikhokhela loba engaphendulanga umthandazo wami ethethe izihlobo sithanda ukubonga ngayenale ekuseni bathandekayo mayuyo nkosi sihawukele siyancika esihlalele sobukhosi senze senze intando yakho ngazo zonke isikhathi kwenzela ukuthi lathi sithole usindiso lokungumthandazo wami hayi nalekuseni ngiyathandaza amen
e livuka njani msasazi studio sengithanda ukuphawula kancane lapha ngabantu bakithi abo-MDC Alliance abake bekelane le mthwakazi abake bekelane le mthwakazi mthwakazi labo esilogane sabo ukuthi shona eyamashona thina vele silwa lesi system yamashona and thina sichange asifihle umphini and asishiswa yitiye siphephethe sinkwayi sishiswa yitiye siphephethe yona itiye bona babona i-tribalism kithi bayekele i-tribalism ekhona apha emashoneni kanti esininjele ukuthi i-national team igcwele amashona kuphela abavenda kuawasutha kula izothi thina nxa sesikhuluma sokumele zivule umlomo sokuthiwa i-tribal isekele islogan sethu lati laniyenzane kwena kwe-MDC wena baba welupane wena nguzukhuluma usithi hey studio 7 ivumela abantu bakamthwakazi lisekele studio 7 ayikhethi kanti zonke laba nxa ikhuluma ngezano ilekela iyalekela ikhuluma ngezano kando yini why thina singasithi lana ukukhuluma ngezano sifana lana elikhuluma ngezano ikhuluma ngomnangagwa every time lina abantu be-MDC Alliance selayehluleka vele kanti esiliyakhuluma ngomzora hey umakhuphe ehluleka and i-tribalism ilani lina abantu be-MDC umakhuphe kwasekumele ukuthi abe ngu-president lamehlisa lina abantu bakithi bezindebeleni angazi ku-MDC vele kuyineli kubona sahlala selitshela into soze sifikele emuva izikhothamathe lingomazibaba namhlanje ngokuthi lithanda into zemzini and soze silifihlele nalini abathengisi lina lina abathengisi lina sathela thina abantu bakamthwakazi vela ngezifihlele asichange asifihle umphini didingana emzini buyana ekhaya ngapha ma
livuka njani basakazi vuka studio 7 thina siyaphila ngukhuthe entaba zinduna ngithi mina umanyano wePollard akuselanto ozayilungisa vele futhi noma nini ngoba usuthengiwe izalo PF ngezimoda amapolisa akabalazi imoda emaclinics akulama ambulance ezibhedlela kulambheda abantu bathwele nzima bayahawula kulalamitha kulalani uhulumende kulokuthi athathe imali yona leyo athenge ngazo lezi zimoto azinika bepolati afaka imithi ezibhedlela afaka ama oxygen abantu bakwazi ukuphefumula nika ama police izimoto lokuthi bakwazi ukusebenza uthatha izimoto ezinika umadukhu akusela into abazayenza sebethengiwe laba kulanto ezalungiswa ngumanyana wepolati ukuthi imoto lezi umadukhu uthi baza kuya kulanda abantu besiyokhuluma ngabo lingazo behamba ngazo ukukhuluma la uphi umuntu thina sivotela ngumadukhu asivotela ngumnanga kwathina siyamazi umuntu esamvotelayo so abantu abazakhuluma labo bakhuluma labo bani leyo into engasebenziyo leyo abayenzayo leyo sicela ukuthi ungadlalisa imali yelizwe akulungisa izinto okumele zilungiswe ukuze abantu bazuze inhlala kahle ayikhona lokho okwenziwayo ukuthi ona besidla imali kahulumende beyichaphaza ngalindlela kade sebathengile ngemota zonezo
ku studio 7 siyalibulisa lonke ku studio 7 bese sibulisa abalandeli bonke baka studio 7 mina obulisayo ngube osegoli eSouth Africa ngithi ninjani nonke ku studio 7 nabalandeli bonke baka studio 7 lamaZimbabwe wonke asemelika nyabingelela ngithi ninjani bafowethu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ekhuthaza inzondano kumbe ukuthuka. Siyabonga. Kwezemelika, ukuqala komthetho wokuvuselela izakhiwo o-Infrastructure Bill kukhangelelwe ukwenza amagagasi e-internet abambeke lula, lezinye inhlelo zakulezi nsuku zithuthuke njalo kusungulwe imisebenzi ngenxa yokwakhiwa kwezakhiwo kunye lemigwaqo lamabholoho. Sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu othi lumthetho uzavuselela umnotho welizwe leMelika.
Ngoba izinto abazikhangeleyo kukhangela izinto eziningi kakhulu, izinto ezifana lama-bridge, sometimes uku-upgrade nje infrastructure ezindaweni ezithiyeneyo. Konke lokhu kwenzana emuntwini. Umuntu ofuna ukusebenza, imisebenzi izavuleka, ivuleka ngakhona lokhu izinto abazabe bezenza. Njalo nxa abantu bangasebenza kube sokusiba le mali ezandleni zabantu, abantu bayathenga. So kuzathuthukisa i-economy, kuzanceda abantu abahlala lapha e-America izizalwane zase-America ikakhulu laba bebeinxanya imisebenzi bengabahambeli kuhle, kuzabavulela imisebenzi. Kodwa ayisikho ukuthi kunganceda umuntu wonke nje jikelele, nxa uthi lapha kuleli lizwe sesibonile ukuthi bakhona abanye abantu ungaze kuthiwa imisebenzi khona. Nxa bengahambanga emsebenzini bazahlala belukube njalo ngenxa yokuthi babe bengafunanga ukusebenza. Mina ngathi njengalapha engihlala khona lapha e-state se-Washington, uzathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu babe beqhatshwa kodwa umzwa omunye umuntu olokusithi kangisebenzi, kodwa uhambo kwesefuye kubhalelwe i-hiring, u-FedEx uthi hiring, i-construction company Lambertin ithi hiring, i-pharmacy ithi hiring. So kuzafanana lakhona lokhu. Lokhu kuzaletha imisebenzi eminingi, but kodwa nxa umuntu engafuni ukuyasebenza kufuze kumncede ngalokho, kuzanceda abafuna ukuzinceda, abangafuni ukuzinceda bazahlala beloku benjalo. Mina ngibona ngani yiyo into eza kwenzakala. Hayi, mina ngokubona kwami ngibona ngani kuzanceda kakhulu.
Siyabona njalo ukubana umongameli Joe Biden uthi yena inhlelo zakhe zihamba kahle.
Hayi, umbuzo wakho ngenhlelo zikaBiden. Okuqakathekileyo lapha yuthi inhlelo bani uBiden azilethayo. Uletha inhlelo ezithandwa ngabantu, kumbuletha inhlelo ezithandwa nguye. Kunzima lapha uthi ngalesi sikhathi sithi thina singatsho ukuthi inhlelo zikaBiden zinjani, kaziphumeleli. Sikhona ezinye eziphumelelayo, sikhona ezinye ezingaphumeleliyo ezivalelwa ngama-Republicans njengokusitsho. Okukhanyayo lapha yuthi ama-Republicans awe-Senate lawe-Congress bazahlala beloku bephikisana lokulethwa nguBiden. But uBiden uzakwenzani nxa inhlelo azilethayo zithandwa ngabantu? Uzagcina sethatha inhlelo lena sizane siyazifaka ebantwini, ezihamba ibhoda ilizwe ukuthi atshela abantu ukuthi ikho lokho ngifuna ukukuletha, kodwa abantu libavote abavotela congressmen labo bayazivala. Then abantu sokuzaba kube yibo ozamele bafake pressure iCongress leSenate ukuthi bavotele izinto ezifunwa ngabantu wathi ezingafunwa ezifunwa yibo kuphela. Ngoba umuntu yena nxehleze endlini izinto ezimhluphayo zakhe uhlukuluzwa izinto eziqondane lempilo yakhe. But iCongress leSenate nxa bese Senate ngale bona bakhangela political positions zabo. Esingamelanga sikukhohlwe lapha ukuthi nxa uBiden efuna ukwenza izinto ezilethe ukuthula kumbe ezilethe ukudle ebantwini kumbe ezilethe umsebenzi. AmaRepublicans afuna ukusebenza, amaDemocrats afuna ukusebenza, bonke nje lokuthula bayakufuna. Izinto ze-social justice bazifuna, fair wages bayafuna, ukuhola imiholo ephakemeyo. So umuntu oseCongress lo seSenate engakuvala lokhu, nxa uBiden engabiseli izinto ezinjengalezo ebantwini, abantu bazakwenza ukuthi babe lakho ukuthi oCongress babo, congressmen babo labo Senate laba bayi-Republican Party bavotele izinto ezifunwa uBiden.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi ecubungulayo izombusazwe. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inani lezidumbu ezibekwa emathuneni akobulawayo selikhuphuke kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 osokubangele ukuthi umtshina ogebha amathuna ugcine ungasasebenzi kuhle. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa lazo zilakho ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gandhi.